soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo omhlaka 5 Nhlolanja 2018 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
labantu abarejistayo lingabe liphansi emathebhelelenje ngoba sithola ukuthi kule nani elikhulu kakhulu elabantu abangalama-IDs lama-birth certificate. And bese sifuthi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini, abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama-birth certificate.
Ihlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe nesifiso sokubhalisela ukuvota.
MDC kumele izilungisise ngoba ingekele ukuzilungisisa kuselesikhathi, ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe becine sebekhalakhala besithi bona barojiwe.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana la ngokulwisana kusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli. Kuthi-ke leZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuliyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngele-Bhilithani eye-Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye silizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo luhlonipheka. Lokhu kukhulunywe emhlanganeni wentathelo lezindaba koBulawayo lamhlanje. Ngakho ke uBathabele Masuku obekhona laye usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ezigoqela e-Women's Institute for Leadership Development, i-WILD, i-Heal Zimbabwe Trust, i-Elections Resource Center, le-Zimbabwe Christian Alliance, zitshele umhlangano lantatheli zindaba ukuthi zwilisana lenhlupho eziningi ezidibana labantu lapho bebhalisela ukuvota. Inhlupho lezi zigoqela ukuswela incwadi ezifana lezithupha, ukwehluleka ukusebenza kuhle kwabantu be-Zimbabwe Electoral Commission, kanye lokwethuselwa kwabo sebebhalisile. Umqondisi we-WILD, uNkosikazi Samukeliso Khumalo, uthe inani labantu ababhalisela ukuvota emhlubulweni weMathebeleland liphansi ngenxa yokuthi iningi alilazi thupha lama-birth certificate, ethi njalo behluleka ukuthatha lezo zincwadi zokuzalwa ngoba abazali babulawa ngumbhuqazwe. Uthe behluleka ukuthola incwadi ezitshengisa ukuthi abazali babhubha ngenxa yokuthi babebanjwa ngamandla ukuthi bethi babulawa ngumkhuhlane othile.
Besithi thina inani labantu abarejistayo lingabe liphansi emathebhelelendi ngoba sithola ukuthi kule nani elikhulu kakhulu elabantu abangalama-IDs lama-birth certificate. And bese sifithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini, abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama-birth certificate. Abanye bakhona bathi bona abala izithupha ngenxa yokuthi abasakwanisanga ukuthi bathole ama-death certificate yabazali babo ababulawa ngesikhathi se-Gugurawundi. Abanye kwakumele baqamba amanga bathi bona izihlobo zabo zifike ngemkhuhlane landlani wona nje babengazinikelanga ukuthi baqambe lawo manga. So as a result abala izingwalongwalo lezi ama-IDs lama-birth certificate.
UNkosikazi Khumalo ugcizelele wathi abasakhulayo bebengaphatheki kakhulu njalo bafuna ukufuqwa ukuthi baphatheke. Uthe abazi ukuthi sekusiya ekhethweni bazaphatheka na bengafuqwanga.
The youth sibona sengazathi ukuphatheka kwabo kule process bokungani bekuphansi, kodwa ke ngenhlelo kade sizenza njenge-CSO sibona ingani liqalisa ukukhuphuka. Abantwana ungani bafuna nje ukuthi bebe belokhu bephushwa and njalo kwenzeke ama-activities angani a-generator interest kibo. Ngingazi njalo ukuthi nxa sesiya kuma-elections bazabe lokhu be-interested yini, size ngenzani njengama-CSO ukuthi njalo baphatheke. Kodwa siyathaba ukuthi like ungakhangela kuma-concerts bebe-register and again singakhangela even i-age ka 18 to 35, according to e-statistics as is like, kukhanya ngathi inani elabantu abaningi abarejistile ikakhulu emadorobheni. So sifuna ukuthi siwakhuthaza abesintwana ukuthi baphatheke not just in the BVR process but kusiya kuma-elections. Kodwa kuningi esingakwenza njengama-civil society organizations ukuthi abesintwana labo baphatheke.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Useni Sibanda usole amabandla ezokholo akhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki enhlelweni zokhetho, ethi lokhu kuthathela abantu amalungelo abo.
sithuthuke sesilalo ukuthi akhona amanye amabandla afana na njengeJehovah's Witness abanqabela abantu babo ukuthi beregister ukuvota ngoba bona besithi lezi zinto zomhlaba akumele ngabantu bazingene kumele abantu balungisele kuyezulwini kuphela le imfundiso engalunganga njalo imfundiso eseceleni okwesibili esibesikwenza ukukhulumisana lamabandla amatha la amakhulu akhokhelwa ngabantu laba abazithi bona ngama-prophets sibona beqakathekile kakhulu ukuthi sikhulumisane labo ngoba labo balabantu abaningi abalokhu bengatholi ilungelo lokuya register ukuvota sesikhulumisane labaningi abakobulawayo labaseharare sesilungiselele ukuthi siza kuya kibo lezek izek ikwanise ukufaka imitshina yayo abantu bathole ilungelo lokurejista
abenhlanganiso ye-ERC bona bathi ngaphandle kwenhlupho lezi okunye okuqakathekileyo ukuthi uhulumende alungisise imithetho ekhangela ezokhetho ukuze ukhetho lolu lube qotho njengenhlanganiso ezizimeleyo bathi kabajabuliswa ngokungasebenzi kuhle kwehofisi ka-registrar general ethathisa izithupha ethi benza engani abafuni ukuthi abanye abantu babhalisele ukuvota ngokubaswelisa incwadi ezinjengezithupha kanye lezokuzala ezama-birth certificate ngokunjalo kuqakathekile ukuthi amahofisi wonke ka hulumende alesabelo kwezokhetho asebenze elandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kube lokhetho oluqotho khathesi uZulu umatasatasa ngokubhalisela ukuvota kuhlelo oluqala emhlaka 10 Zibandlela oluzagqitshwa mhlaka 8 Nhlolanja uZulu uzenelisa ukuqhubeka ebhalisela ukuvota kuze kuye kumanxaso kusele insuku ezingamachumi lambili ukuthi kube lokhetho ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana langokulwisana okusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli ngoba umnumzana Morgan Trangirai umkhokheli walo esephatheke kakubi ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu usele ethuke okwamagama njalo ekhathazekile ngokulwisana langokufuthelana lokhu ukuba kulakho ukudiliza umanyana we-MDC Alliance eyiyo indlela yodwa engasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. I-MDC Alliance igoqela amabandla aphikisayo abalisela ele-MDCT, ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ele-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, ele-Zimbabwe People First, ele-Transform Zimbabwe kanye nele-Multi Christian Democratic Party. Kodwa sokuqhamuke ukungazisisani kulomanyano kubangwa yikuba umnumzana Morgan Tsvangirai kakho elizweni usekwelashweni umkhuhlane wemvukuzane kwele-South Africa. Leli bandla libikwa selidabuke phakathi kumacele omabili akhokhelelwa ngabasekeli bakamkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai abathi umnumzana Nelson Chamisa nomnumzana Elias Mzuri. Osakhulayo oyisakhamizi seHarare umnumzana Webster Mzila uthi umanyano we-MDC Alliance kumele ulungisise ukulwisana lokhu isikhathi sesekhona ngoba ukhetho solusondele bengadliwa bebuyibele beqale ngokukhala bethi baqiliwe bona beziwonele.
MDC kumele izilungisise ngoba ingayele ukuzilungisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi yeye bona abarojiwe kodwa esikubona yikuthi bona abazilungisisanga ngoba singakhayela eHarare East sifuna ukuthi kulobithi lolokuzeni lo-obet kuthi bafuna ukuncintshisa ukhetho oluzayo so kutshengisa ukuthi abalungiselelanga ukuthi bame ukhetho oluzayo.
Omunye njalo osakhulayo waseHarare umnumzana Masha Ubwanya uthi ukulwisana lokhu kuzabehlisela amavoti ukhetho oluzayo njengoba sebedlalisa isikhathi belisana kodwa besazi ukuthi iZANU-PF abamelana nayo ukhetho yona ayisela kulisana isiqoqana.
Ama-factional fights ku-MDC Alliance azakhuzela i-division yama-votes ngoba singakhangela iZANU-PF yona kathesi ayila ama-factions sokusele yona i-faction yela coast esebusa iZANU-PF lapha njengoba nxa besithi baya kuma-elections i-MDC ihamba i-divided izatshengisa ku-the electorate uthi bona ngokwabo they are not considerate about the people they are not for the people kodwa bona ngokwabo bagijimisa izikhundla.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-Zimbabwe Democratic Change ZDC umnumzana Josephat Ushiye Phunze uthe ukulisana kweMDCT kutshengisa ukuba ibandla leli selize laphathwa ngamasela njalo yikho ukufa kwalo ngoba abantu bebelipha usekelo lwabo kodwa bona bezehlulekela.
Current condition of its leadership and
the MTC yavela yalahla lokhu yaye kumele khona because sesibona ke khathesi sebelela izikhundla abantu laba ngabantu asebefuna ukuba ngomongameli ngenxa yokuphunga ufunga ubusa asibo bantu abafunwa abantu.
Ingcishi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe ukulwisana uMDCT kungabangela ukubhidlika komanyano weMDC Alliance njengoba bona sebetshona belisana izikhundla bekhohla ukuthi iZANU-PF isilungisela ukhetho.
Indaba yamafaksini engabe khona ephathini ebandleni le-MDCT ngayingalungisiswanga kuhle kulapho ukubana kubangele uhlupho kakhulu nxa sikhangelane lokuthi kukhulunywa ngabo-alliance kulapho ukubana kwenza ukuthi abantu behambe becazulule amavoti behlukanise amavoti abanye sebedonselale abanye bedonselale. So okuqakatheke kakhulu yikubana bengathi babe lokubambana angindubana bengene ku-alliance.
Umongameli we-MDCT umnumzana Tsvangirai kuselamaviki esesibhedlela South Africa osokwengeze ingxabangxoza ebandleni yeli phakathi kwabalandeli bakaChamisa labakamdzuri. Okwakhathesi uChamisa nguye okhokhela umanyano we-MDC Alliance emele uTsvangirai. Umdzuri laye ngakwelinye icele ungosaphethe isikhundla sokhokhela i-MDCT emele. Omunye wabalandeli bakaTsvangirai unkosikazi Thokozani Khuphe ubikwa laye ubefuna ukubangisa ukukhokhelwa kodwa abazi ngokwenzakala kulelo bandla bathi usevume ukuncedisana labasakhulayo ukufaka uChamisa ukuthi alisane loMdzuri. Iningi labasekeli be-MDCT bathi ibandla leli sebulawa ngabantu asebengenise ubandlululo labanye abevele bezithandela amandla kodwa bengafunwa ngabantu. Imele esithu seHarare Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Zimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe akabuswa ngeleBrithani eye-Commonwealth. IZimbabwe yaphuma ku-Commonwealth ngomnyaka ka-2003 isisephansi kombuso owayengumongameli Robert Mugabe. Sokuqhamuke ingxabano phakathi leleBrithani ngokuhlukuluzwa kwabamhlophe ababese bekhitshwa emapulazini ngodlame. Iningi labantu lamukela ngemibono ehlukeneyo ngokubuyela kweZimbabwe kulumanyano. Omunye wabo kungudokotela Shepherd Mpofu, incwadi ecubungula izombusazwe engumqeqeshi njalo ekolishini leLimpopo University kwele South Africa.
Indaba le kumele sikhangele endaweni ezimbili. Kulokuhle nokubi kokuthi iZimbabwe ibuyele kumanyano weCommonwealth. Ungakhangela izinto ezifana lama-scholarships ukuthi abantu base-Commonwealth bakwazi ukuthola izimali zokuyadadisha emayunivesi yase-England. Kuyinto enhle lokhu ikakhulu ma ukhangela umkhono womozibapho ungavumeli ukuthi abantu bathole imali zokuyadadisha. Imidlalo ye-Commonwealth mbona angani umhlaba sekubizwa ukuthi yi-global village. So maZimbabwe ilapho emidlalweni ye-Commonwealth kusho ukuthi layo ikuleyo i-global village lathi siyabonakala siyaphatheka endabeni zemidlalo lehlanganisa amazwe amaningi athini. Njalo embona imnani kagobe ekhuluma ngakho ukuthi ukhumbuze uTheresa May ukuthi iNgilandi kumele ibhadale ama-commercial farmers abelungu laba abathathela umhlabathi wabeZimbabwe. Mbone ngani indlela leyo ngokuthi kube lokhu abakuthi i-diplomatic engagement esiqalile. Njalo uma sisemhlanganweni we-Commonwealth mbone ngani kuzaba lula ukuthi kube lenkulumo njalo kube nobudlelwane.
Asikhangeleke ngakwelinye icele ububi bokubuyela kuCommonwealth?
ICommonwealth sikukuthi amazwe wonke akuCommonwealth alamandla alinganayo. Ende lokhu kuyafanana nokuthi lokho abakuthi ngesilungu i-recolonialism mawufuna. Ende mbona iZimbabwe sezibe lamandla alingana la England.
Kodwa phela abanye ngabathi yikilabhu yokuthi amazwe wona lawo ake abuswa yini leBrithani athole ukusebenzelana njalo athole ukuthi kungabi lamavisa nxa kuyukuthi izihambi zamazwe angamalunga alakho ukuvakatshelana.
Ya indaba yamavisa yahlupha ikakhulu ma ukhangele ukuthi kumele ukhokhe ivisa ma ufuna kuyengilani. Ngibe ngifuna ukuthola ivisa ye-UK ngo-April. Ivisa 3,115 rand from lapha engikhona e-South Africa. Ngisebenzisa ipasipoti yeZimbabwe. So nakho lokho kuyinto enhle ukuthi amavisa angabi khona ma ukhangele intengo yamavisa ikakhulu ma usuka ma usebenzisa ipasipoti yeZimbabwe. eSouth Africa, eNigeria, lamanye amazwe akuCommonwealth. Ngendaba zamavisa singavuma, but indaba zamandla, ukuthi ngubani onamandla kwiclub leyo, kuba le-problem lapho. And umuntu onamandla nguye ofake imithetho, umuntu onemali nguye ofake imithetho. Sizakwazi na ukukhuluma ezinye izinto njengeZimbabwe, or sizakwazi ukuthi sivumelane lezinye izinto, sale ezinye izinto, lathi sifake eminye imbono yethu ukuze ivunywe yilaba abalamandla kakhulu. Ngibona kuzaba nzima lapho.
Ayisiyomfihlo ukuthi eleZimbabwe yilibhekane lohlupho lokuswelakala kwemali le notho esiguqe ngamadola. Ngakho-ke ike yazama ukuba ngaphandle kwe-Commonwealth okweminyaka. Kodwa-ke ubone ukuthi yena nangaphandle ngale kukhanya ngani kolukhuni.
Ye, ngaphandle kukhanya kolukhuni. Ngibona iproblem abantu abafuna ukusifisela kuCommonwealth yibo abasikhupha kuCommonwealth. And into le kwakumele ukuthi babone kudala bamtshele umgaba ukuthi izinto zakhe lezazisebenzi. Ngokubona kwami bafuna ukuzithandisa ngabantu, bangene ngodlame embusweni and sebefuna ukuzithandisa ngabantu. Labo bantu abeZimbabwe ababone ngani abasorivenelisa ukuzenzela izinto kungelaCommonwealth labo abazothola uncedo ufikela kuCommonwealth. Ekugcineni igroupu kaMnangagwa leyo yeza izagcina futhi yikho esayenza ukuthi iZimbabwe ilunge or yikho esayenza ukuthi lithole ama-scholarship ngoba salivisela kwi-Commonwealth. So ngenye indlela ukusifisela kuCommonwealth bafuna ukuzithandisa ngabantu iqembu likaMnangagwa lelo langena ngekhulu.
Dr. Shepherd Mpofu yincwadi ecubungula izombusazwe sixoxe laye ese-South Africa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk. Lamhlanje uhlelo sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olamalunga axabana kumangalisayo kanye lokwenzakala kwamanye amabandla aphikisayo. Ikansili yakoBulawayo ibika ukubana kukabi lomuntu osethe wabanjwa umkhuhlane wesihudo sekholera njengalokho kwenzakala endaweni ezinjengeJegudu, njalo sebelungele ukumelana lalo mkhuhlane nxa uthe wahlasela kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe umkhuhlane wesihudo sekholera usuhlasele abambalwa edolobheni leJegudu, osekubangele ukuba ilizwe lihle lihlale liqaphele livikela ukumemetheka kwaso. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyatwa ukhuthaza abantu ukuba bahlale behlanzekile njalo bagijimele esibhedlela bengabanjwa isihudo abangasizwisisiyo. Ekhuluma eseChegutu, uDokotela Pararenyatwa uthe umkhuhlane wesihudo uvame ukuba khona lapho abantu abanatha khona amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edward Sibanda uthi leli dolobho alikabi ngitsho loyedwa osethe wabanjwa ngumkhuhlane wesihudo.
mayelana lomkhuhlane wekholera kobulawayo bona obungakafiki kodwa sesiwuzwile ukuthi sukhona kwamanye amadolobha ikakhulu edolobheni lasechegutu lapho kule namba elenani labantu elithile eselifile ngalowo mkhuhlane kodwa kobulawayo njengoba ngithile obungakafiki kodwa nxa uthe wafika silequla labantu abasebenza kobulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health elikhokhelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi nama health promotion lawa abantu abaguguzela kakhulu ngezenhlala kahle ngempila kahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle so ke lawa abantu iqula leli selihambile laya eThorngrove esibhedlela seThorngrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo limkhuhlane leli ward ke sebebonile ukuthi sebefake konke sekukhona and okungakabi khona sebekwazi ukuthi yikuphi kusilela njani njalo bazakuthola ngapi
udokotela Sibanda uthi njengekhansili sebeqalile ukulungiselela ukuqhamuka kwalo umkhuhlane njalo lezisebenzi ezizabamba lolu hlelo kunye nabongi sebekhona Isibhedlela sofuba iThorngrove Hospital kulapho okuzabe kuselatshelwa abantu abalomkhuhlane wesihudo kobulawayo.
Sikhuluma nje udokotela lowo ubese Harare ngeviki eliphelileyo lapho akade endawonye labanye abe Minister of Health nama donors kumbe ngithi abaphethe izimali abanje abo WHO o World Health Organization labo UNICEF ukuthi sibonene ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siwe ngqabele siubambe usechegudu ungazi wasabalala elizwe lonke njalo ungazi wafika kobulawayo sesikwazi esikuswelayo kobulawayo ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siza kwenzani lezisebenzi ekuzamele zibe khona nxa sesathola even oyedwa wokuqala olalowo mkhuhlane uthi yiziphi zihlala ngapi ama phone numbers azo angapi wapi zizakhokhelwa ngubani zizahamba njani so wonke lokho sokusendaweni yakho kodwa esingakukhuthaza kakhulu ukuthi abantu bangazi badla izinto ukudla bengagezanga ikakhulu into ezifana lezithelo bagezise lezo zithelo nxa zingezigezisekayo njalo bageze bona ukuhlanzeka kuqakathekile bantu bakithi njengoba besitsho ukuthi ukuhlanzeka kuseduze lobungcwele ngakho ke ingcekeza ilakho kusithelela umkhuhlane sife sibulawa yisihudo ngenxa yobuchapha ubuchapha kabufuneki sicela ukuthi ubulawa ahlale ehlanzekile
umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Martin Moyo uthi ukuhlanzeka kuyinto emqoka njalo benza konke okusemandleni abo njengekhansili ukuba batholise uZulu amanzi ahlanzekileyo lokuba impompi ezithwala amanzi engcekeza azichithi lamanzi engakafiki lapho ahlanzwa khona andubane ayesebenza njalo emapulazini aduze ledolobho lakobulawayo
ukuhlanzeka lehaljini kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba siyabe singafuni ukuthi abantu bethole imikhuhlane engababulala nxa yokuthi kukhona esehluleke ukuthi sikwenze so senza konke okusemandleni ethu ukuthi sibone ukuthi abantu banatha amanzi a clean akula imikhuhlane ethelelwayo eza lapha kobulawayo sile monitoring and surveillance program eye department ye health lapho bakhangela khona ena singena ema clinic ukuthi abantu ababuyayo kulawa yimkhuhlane bani kulomkhuhlane yini okufanele sethuke siwe inqabele yizinto ezikhona zinhlelo ezikhona zolezo
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthi izikolo sezazise abafundisi ukuba bazivikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo babafundisa lendlela zokuzenqabela
ezikolo sokukhuthaza abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikelene emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esalweni sechegutu njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga osokuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele ethoilethi ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo wesihudo ngoba ulutho vele unemetheke.
Ikhansili yakobulawayo isikhuthaze uZulu ukuba ageze izandla sikhathi sonke engangena esambuzini, agezise imbhida lezithelo bengakakudli, bapheke badle ukudla okuvuthiweyo, njalo phezu kwakho konke banathe amanzi ahlanzekileyo. Ikhansili ithi abantu ababanjwa isihudo kobulawayo ngabantu abayabe benze lomkhuhlane endaweni abasuka kizo, ngakho ke abantu abahlale beqaphele ikakhulu kuzethekeli ezisuka kulezo ndawo ezilalo umkhuhlane. Umkhuhlane wesihudo uyahlasela inqesiphi isitho somzimba, njalo uyagijimisa ngesisu uqeda amanzi emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association iqhube umkhosi wokunanza abadlali abadlale kuhle nyakenye kanye lalabo abadlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo weVolleyball edolobheni leli. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Abathole imivuzo kulolu hlelo oluqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo ngabagoqela iqembu lezetherapy Raiders, lona elinqobe kumncintiswano oqhutshwe phakathi laphakathi kwesizini yanyakenye kucelela besilisa kanye lakucelela besifazane. Kuthi iqembu leBulawayo Spartans ilo eliphakamise isicoco seBulawayo Volleyball Association League kucelela besilisa lakucelela besifazane. Kumncintiswano wezikolo amaqembu athole izicoco ngabalisa elamankazana eleMpophoma High School kanye lelabafana eleLuveve High. Kuthi kwabenza izifundo zaphezulu amaqembu mbuathole izicoco ngabalisa eNational University of Science and Technology kanye neHillside Teachers College. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazwiro uthe ngokwakuqala ngemva kwesikhathi eside ukuba kuqhutshwe umkhosi wokubonga abenza kuhle kumdlalo weVolleyball edolobheni lakobulawayo.
Ngokubona kwethu mina ngibona ama-awards ehambe kuhle, especially njengoba kungama-awards akuqala iBulawayo Volleyball ebelawo. Into leyo sisikhangela ukuthi into yeminyaka yonke ezabe izenzakala ekupheleni kwesizini yethu. Sithi sinanzelela abantu abayebenze kuhle kulowo mnyaka, njalo sinanzelela abantu abayenze kuhle even langemuva njengoba unanzelele besinama-lifetime awards.
Iqembu leBulawayo Spartans yilo elibe labadlali abaningi abaphiwe izicoco ngemva kokudlala kuhle, njengoba kucelela besifazane umdlali walo uMary Macheza ethole izicoco ezintathu ezibalisa esebest attacker, best blocker kanye lesokuba yimost valuable player. Kuthi omunye njalo umdlali weqembu leBulawayo Spartans uNomagugu Dube nguye okhethwe ukuba yibest setter, ikanti nomdlali okhethwe ukuba ulekusasa elihle uvele kulo njalo iqembu leli. La kucelela besilisa okungesifanayo njengoba umdlali weSpartans uTawanda Makombe ethole izicoco ezimbili ezibalisa esokuba ngubest attacker kanye lokuba yimost valuable player, ikanti yodlala laye uGuda uthole umvuzo wokuba yibest setter. Kuthi uWilling laye ongweqembu leSpartans uthole isicoco esokuba ngubest blocker. Isifundisi sesikolo seLuveve High uIvan Sincube nguye ophiwe isicoco esokuba ngumdlali olekusasa elihle kakhulu. Isicoco sikaNompembe osebenze kuhle kakhulu sithethwe nguSikhumbuzo Gwala. Kuthi umnikazi njalo engumqeqeshi weqembu leBulawayo Spartans uVula Indlela Moyo nguye ophiwe inhlonipho yokuba ngumqeqeshi obambe indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo weVolleyball koBulawayo, iLifetime Achievement Award. Kuthi isiphathamandla esiphiwe inhlonipho efanayo nguFrederick Ndlovu, ikanti umdlali obongwe ngokufanayo nguConrad Kupara. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel ubuke kakhulu umsebenzi owenziwe ngabeBulawayo Volleyball Association okuqhuba lomkhosi wokunanza abadlali lenkokheli zomdlalo weVolleyball edolobheni lakobulawayo.
Thina sithi well done to BVA because BVA is actually appreciating the effort of our labantu and love by the athletes and so on. You know, this is difficult times, companies are not sponsoring teams and so on, but these people were able to come to our games, they did their best. So mina really I'm saying to BVA well done.
Amaqembu aphatheke kumidlalo yeBulawayo Volleyball Association League nyakenye ngabalisa ele Hurricanes, ele Luveve High School, ele Unit Fairbridge kanye leleze TRP Raiders, lawo athole izibongo zokuwabonga ngokuphatheka kwawo nyakenye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota. UZulu seveze ukukhathazeka ngokufuthelana lokulwisana okusebandleni le-MDCT. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.